Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-23 zibandlela 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni.
Ikukhanya izani TF isiyethukile nendlela ibandla eliphikisa ibandla lethu le-CCC elikhanya selithakazelelwa ngayo ngabantu.
Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi abakadibani lodubo olubhekane labebandla le-CCC.
Mbone ngani lamanye amabandla notifier kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate i-commotion.
Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zakwele South Africa okwenziwa abokuza.
Kube buhlungu kakhulu futhi nje uma kuthiwa hayi ukuthi kwazi ukuthi li-foreigner bazovezwa ngokunuka amakhwapha, hayi buhlungu leyo enhlamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni. Sokubotshwe amalunga aleli bandla eHarare ababesenza umhlangano endlini yomunye wabo. Esigabeni seMatabeleland South khona kubikwa kulokwethuselwa kwabantu bemabandla aphikisayo. Sixoxele esikhulumeli sebandla le-CCC esigabeni lesi umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Msakazi, lapha kwelakithi eMatabeleland South umumo wezombusazo awukho mnandi. Abantu kabakhululekanga, abantu bethukile nendlela ibandla leZANU-PF lele libusayo liziphatha ngayo. Kukhanya iZANU-PF isiyethukile nendlela ibandla eliphikisa ibandla lethu le-CCC, Citizens Coalition for Change, elikhanya selithakazelelwa ngayo ngabantu. iZANU-PF isikhangelane lokulahlekelwa ngumbuso, isizama zonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ifake ukwethuka ezingqondweni zabantu. Uzakhumbula msakazi udlakela olwenzakala eMatopo, lodlakela olwenzakala eNsiza lapha eMatabeleland South kukhangelwa ama-by-elections. iZANU-PF yazama zonke indlela ukuba ifake ukwesaba, ichaye abantu, ibulale impahla zabantu. Ngakho khonokho sokufake ukwesaba okukhulu unokwethuka okukhulu ebantwini abaningi abalapha eMatabeleland South. Lakho konke nje msakazi esikuzwayo emaredweni lemafonini lakubomabona kude ukuba iZANU-PF endaweni enje isichaye abantu, isilimaze abantu, isibulale abantu ngaphela ngaphi. Khonokho sokufake ukwethuka ebantwini ngendlela enyesabekayo.
Manje nxa ukhangele lizenelisa yini ukuthi likhankase ikakhulu nxa sikhangela khona lokho okukhulumayo ngomumo ukhona ngapha?
Lakhonokho kwenzakalayo ukuba iZANU-PF izama ukuthi ivalele ibandla le-CCC amathuba ukuthi yenze imihlangano ihlangane labantu bayo. So engingakutsho ukuba ngokufanayo lapha eMatabeleland South abantu abasekela leli bandla le-CCC sebesesaba njalo kabasakhululekanga ukuba benze imihlangano yokukhulisa ibandla layo ngoba iZANU-PF izwakala ibopha abantu, izwakala ichaya abantu endaweni eziningi nje ezishiyeneyo elizweni. So ngamafitshane engingakutsho ukuba umumo utense ngingasebenzisa ibala lesikhiwa umumo uhlasimulisa umzimba umumo uyethusa abantu abasakwazi ukuyikho lokungayisikho kodwa into emsemgcekeni kuye wonke umuntu othanda ukuthi ananzelele kuba abantu beZimbabwe abantu balapha eMadibeni South bathi sokwanele bathi sebefuna inguquko bathi bafuna uNelson Chamisa abalethile iZimbabwe entsha abantu kancane kancane baqhubeka besiyabhalisa ukuvota belungiselela ukuba lanxa kulobunzima lanxa kungachiphanga bavotele inguquko.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla lesisi esigabeni seMathebeleland South. Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi awakadibani lodubo olubhekane labebandla lesisi. Sixoxe lomkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndivali ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngiyabonga kakhulu lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana ne-CCC kodwa akutsho ukuthi lathi asoze sihlangane lakho phambilini kodwa hayi thina siyanotify amapholisa mbone ngani lamanye amabandla notifya kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion kodwa hayi thina be-EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi kade singakakuboni lokho njalo ama-official campaigns akalontshwa and we believe ukuthi okwakhathesi amaparty kufuze econtinue notify amapholisa nxa kuyukuthi bazahold ama-public meetings. So yikho engubonayo njengo leader we-EFF Zimbabwe kodwa hayi ukuqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe simake sure ukuthi we ready ourselves for EFF our campaign so that campaign okuzwayo and sikhiye ukuthi ama provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu njalo sizawina amanye ama city angana athe xaxa
sesike sezwa abanye bekhala ngokuthi bayehluleka ukukhankasa ikakhulu abebandla le-CCC ngoba amapholisa ayabavimba sike sabona labanye bebotshwa lina lithini ngalokho
lathi njengamabandla amaningi sesikampeyina kodwa indaba zamapholisa kade singakaziboni kangako ngoba uzacabanga ukuthi vele nxa liyenza imihlangano ikakhulu ama-public meetings kumele linotify amapholisa thina ama-meetings ethu kade siwanotify amapholisa kade singakahlangani lakho lokho kuhlangana ne-CCC kodwa akutsho ukuthi lathi asoze sihlangane lakho phambilini kodwa hayi thina siyanotify amapholisa mbone ngani lamanye amabandla anotifya kodwa kube sokusithi amanye ayenza nje umathanda kugcine nje kungani sokucreate icommotion kodwa hayi thina be-EFF Zimbabwe we want to inform abantu ukuthi hayi kade singakakuboni lokho njalo ama-official campaigns akalontshwa and we believe ukuthi okwakhathesi amaparty kufuze econtinue notify amapholisa nxa kuyukuthi bazahold ama-public meetings so yikho engubonayo njengo leader we-EFF Zimbabwe kodwa hayi ukuqalisa la sesiqalisile nje ukuthi sibe simake sure ukuthi we ready ourselves for EFF campaign so that campaign okuzwayo and sikhiye ukuthi ama-provinces amaningi siza yenza kahle kakhulu njalo sizawina amanye ama-city angana athe xaxa.
Hello ke ngumnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBilitane. Sehlulekile ukukhuluma labezanu PF ngalolu daba kodwa uhulumende uhlala elandula ukuthi kulokwethuselwa kwabantu lokubotshwa mahlayana kwabasekeli bebandla le-CCC. I inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa ezibhedlela zwakwele South Africa ukwenziwa abokuza. Lokhu kulandela ukuhlakanyezwa kwabanye abathiwa bavela eZimbabwe ababonakala emfanekisweni wevideo bexotshwa njengezinja esibhedlela sakwele South Africa ngamalunga enhlanganiso yeOperation Dudula. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Njengabameli bezizalwane zaseZimbabwe lapha eSouth Africa akusiphathanga kahle impela ukuthola ukuthi baxotshwe njengezinja labana abantu bephelekezelelo osiso ogulayo. Yebo, kungabe kukhona izinkinga ezivelayo mayelana lokungena komuntu phakathi kwelizwe, kodwa ezibhedlela lapha siexpecta ukuthi ubuntu nempilo ithathwe njengento eqakathekileyo kakhulu. Kube buhlungu kakhulu futhi nje makuthiwa hayi ukuthi kwazi ukuthi li-foreigner bazobezwa ngokunuka makhwapha, hayi buhlungu leyo nhlamba. Siyayibona nje into nje nokukhulunywa lapha nakuma-social media ukuthi abantu bangaphandle siyanuka. Angazi njalo mhlawumbe bona bajwayele abantu ababenuka, kodwa inhlamba yokuthi umuntu akuthethise ngokunuka hlunga kakhulu.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze abantu bengaqhubeki behlukuluzwa kangako abagulayo kona ngapho kwele South Africa?
Okuqakathekileyo okuliqiniso yikuthi kuzomele kulungiswe ilizwe lakithi ukuze sikwazi ukuthi siphindele kwelakithi lapho kodwa ngendlela ephephileyo, kungabe ukuthi siziphepheli impilo yethu yonke. Kodwa ke okwamanje in the immediate term sesiqalile uhlelo esizalwethula kumphakathi mase siqedile ukuxoxisana nama healthcare practitioners angama migrants ikakhulu abavela kwele Zimbabwe nakwamanye amazwe angama migrants too, spring up ama alternative healthcare facilities and create a network ye healthcare engabuya ethe a subscription at least even if it's a small fee engaba accessible to ama migrants. Ngoba phela masikunanzelela akuqali manje ukuthi umuntu azithole ehlaselwa esesibhedlela, angake usakuthemba, akusathembakalanga mpela nasesibhedlela, ngoba mhlawumbe omunye engakuthethisa kuxotshe agcine kwenzela phansi ngezinye indlela. Angithi sokuke kwenzakala sikakuzwa, kodwa ke bayethukile abantu abaningi indlela abaphathwa ngakhona, even bayahaladwa khonapho esibhedlela. Okunye na kufuneka nje nathi isizwe saseZimbabwe izizalwane zeZimbabwe ke sigweme ukuzithola singale komthetho, ngoba ngithe mase ngiyilandelisisa le ndaba omunye wabathungameli kuJohannesburg Metropolis Department ungithintile impela lapho wangichazisa ukuthi hayi Mkhwananzi, while siyibona nathi leyo nto asiyithandanga, but kunezinto eziningi ezenzakalayo ezenziwa izizalwane zakini. Wabalisa wathi eyuveli kwangenelwa iklinika yabanjwa inkunzi, and as far as they identified labo abantu bathi ba-identify kungukuthi labo bantu ngabaseZimbabwe. Anginako ubufakazi bokuthi labo bantu babengabaseZimbabwe na, kodwa ke kunempikisha mpela esinamathiselwe laphana emdulwini. Kodwa khona nje ukuthi kutholakala abantu bakithi bezithola bengale komthetho kudalela lona lolo khophe oluzosenza ukuthi sihlale sesizitha ne-host, of which akunasidingo sokuba isitha se-host. So nathi ake abantu bakithi bazame ukugcina umthetho.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi owayelipholisa owadubula wabulala umholi wamapholisa eWetsa uJason Muvevi usetheswa icala lokubulala omunye njalo umuntu nyakenye. Amapholisa abikwa echayisane lobufakazi bokuthi uMuvevi wabulala umuntu wesine othiwa uNyarai Round ngolwezi nyakenye eDomboshawa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende useqatshe amatitshala azinkulungwane ezifika phose ezilitshumi 8,382 ukwengezelela inani lalabo abavele bekhona ukuze kube lemfundo elohlonzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngikama ngutapiwa moyo ngiseplan to manage umsebenzi. Lapha engingakutsho engifuna ukunika omunye wethu ovalelweyo uJobu Sikala ngamanzi okumgqinisa ukuthi loba ephakathi we didn't abandon it. Asemkhohlwana siyazama ngendlela zonke la emkhokheli wethu umzana nefamily akamkhohlwana. Ngiyazi akhona ama hypocrites abangazama ukumfida information erongo ethi lokhu lalokhu kushanisa sekukhohliwe kushanisa njani. I can see many comments koko social media, like I can see many comments, many with a false rumors. So the thing that I want to advise and encourage him is that hang on with the hope. Let him don't lose hope. We are with him. We are together. Scatter said to us, he will be freed soon after these elections. The new government is coming. Let him not lose hope. I know there are some who are spoon-feeding him with the false rumors. But what I want to encourage him is that our party is strong. Okay, thank you. Njalo, I like to encourage ama leaders. However, Lisa, if Kala na ayo mnuza na nyeso nchamisa, kulande lote nda biti la ayus Kala, mcho la banyi. Kuba banga luzi o, njalo food, banga shaba, nigo na vote. Just because Kala tells it to is kangelele liyemo. Sembebo na, let them work together. Agree together, have one opinion. Let them not divide, let them not separate, let them not fight for his cause.
Linjani abantu bakithi, mthwazi omuhle. Kuma council kwaphana kuma mayor wathi avotele emalapini. Votele emalapini sikhuphe ndubo loze ntona okunye lokuselingabona lenze kanjani. But ma councilini hayi. Kwaphana kumele sizibonele sizenzele sizibambele mathupha. Kuhlala kubhizi kuvotela abantu besitshoneni lokhayi, the waste of time. Then izi lapho kodwa ikatiyona izana ezinhlanganiso zamayama even amayama osadikwa kodwa bayithulela izana ibopha abantu yenzana izenzela intando. But why bethula nje bathula nje? I know man, why bethula kumoshakala bathulela? Akula muntu olokuza umkhuza phela abantu labo sebefuna nokukhuzwa laba amacegu lathi wasemotha akhona izana zimotha kakhulu ke manje ukuthi bafuna ukukhuza ukuthi kodwa lezana into lenzana. No man, hayi ucabhaza abantu ukuthi babenza ngakhona kuhulumeni. He, wenze lokhu uyaboshwa, wenze lokhu uyaboshwa. Alelizele enorme, wayiphatha abantu kanje, yazi ugcina sifunga sikho right man, uthi umuntu oma-opposition balandelela ama-opposition, iye wayelithi bona bazenzela bona konke abakufunayo, kodwa ama-opposition kumele bawabophe bahlume. No man, no man. Hayi, ngaphi emathebhelele into imigezi kumele uzivotele ne-MRP, ma-councilor, kumameyara. Hlukane nokuvotela laba bahlume. Angeke kube noshintshi uma kulokhu ivotela amashonala, angeke ushintshe lutho.
Sanibonani bafakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela labalaleli, ngibingelele kakhulu ama-supporters e-CCC. Siyabezwa abantu be-MRP bathi bona uChamisa angeke alibusiliswe. Abantu bejoyine i-MRP. Lami umbuzo wami uthi umqondisi uzoliquma yini ilizwe, uzoliquma ngani, ngabaphi abantu? Ngoba bona phela into kumele bebeyaziyo ukuthi thina sobantwana abancane singathi sithwele nzima eZimbabwe sirejwa ngabantu abaseSouth Africa besitshele ngokuquma ilizwe. Bona bazaze bezifele bengazange beliqume. Ubuhle uChamisa ulayo ichance yokubusa ilizwe leZimbabwe ngokuhleze uyinayikho libona leziki yenza okokungezelela ama-constituency ngoba iyakwazi vele ukuthi i-friend fair-election uChamisa uyalithatha ilizwe. Bona kabala chance even yokuquma ilizwe ngoba kathe sifunje bakhuluma kube nge-triple C ayengakazi kuse ngoba balo mhawu ukuthi namandebele angikhona vele kasikulalela abakutsho ngoba sidlali phela thina tshona sirojwa ngabantu abahlezi egoli abasutha bebe besitela ngokuquma ilizwe. Nxa befuna ukubona ukuthi uChamisa ule chance, uChamisa uthandwa ngabantu, umqondisi ngakasabanga uChamisa ukungena kukhephu, bebezabona ukuthi uChamisa bezabhotelwa ngabantu abaningi kakhulu emathabheleni udlula umqondisi. Okwedlula kathesi ukhephu esilulandayo lolu, i-MRP vele as long as sisikhona vele akula council abazamthola kumbe u-MP. Vele abantu abaningi bavotela ama-MP lama-councilor kaChamisa, whether bayafuna kumbe kabafuni, lokho kumele behlale bekwazi.
Studio 7 Voyagers okhuluma ngoDow 263 lapha eGoli. Okunye engizocela uPaula ngakho, ngicela uPaula ngakho namhlanje ukuthi vele ngizwa abantu bekhala ngokuthi waye abantu be-CCC bengaviseli uma betshala. Inkinga kwenze bengaviseli ke bengazezanu zile pickup. Pickup yakhona amapholisi. Labo pholinyathi bakhona labana bayakwazi ukuthi thina sisebenza as i-backup yabantu bezanu abatshaya abantu. That's why ubona manje abantu ababulala abantu abatshaya abantu ematyopo nabatshaya abantu ebhinga ngaphi ngaphi zonke izindawo ezokwensiza. Akuboshwa ivinlo yedwa umuntu kodwa abatshaya kwaphela lapho. So inkinga ekhona manje le nto leyo isazoqhubeka ngoba abantu be-CCC bengazama ukuthi bayabisele i-backup bona abantu bedlala amapholisa lalawa sengawesazi avuka ngolaka sabophonto bavalele bonke. That's why ubona manje anti bavalele ngoku umuntu ezalo sombona esejele manje akula vini uyiwani. So inkinga esesilawa manje ukuthi sesi umbuso i-ZANU PF i-CIJK amapholisa asengawayo asasebenzela abantu. So abantu bezi bavumelele ukubona lokhu bahamba bevota ngobunyeni bazama ukuthi sikulwise lo mbuso lo sibusa ngobugebenga. Isigebenga lezi sezibusa manje yabo.
Studio 7, Studio 7. Yeah, hayi, uyazi ukuthi kusinsi khadi umuntu kulabantu abase bazithatha bazenza bona ngani bangonkulunkulu. Ngathi ngani abantu sebekhonza bona, ikakhulu umnankaga lapho. Umnankaga uthi uzaqhuma izinsuku zabantu be-MRP. Awuso unkulunkulu wena mnankaga, awuso unkulunkulu ngitshela kancane. Unkulunkulu nguye oquma izinsuku zabantu. Wena nje wabulala abantu bakhe nge-ground, usuzozitshela ukuthi wena usuzokuquma izinsuku zabantu be-MRP ungubani. Wena ubani ulegunya liphi lokuthi ungaqoma insuku zabantu? Usukungafa wena, ungafa wena wena mnankaga. Abantu be-MRP besale besale bethatha ilizwe labo fesi wena usufile ulokuzitshela ukuthi usaqoma insuku zabo. Hayi, bawacela usihloniphe bantu. Makuwukuthi wena ulenjongo lakubantu bemathebeleni legwiri, khuluma kathesi usaphila, khuluma kathesi usaphila ukuthi yini into oyibangisa abantu bemathebeleni wena mnankaga wena. Ngoba since 1980 abantu bemakithi mathebeleni uyabazonda balamsebenzi ngenxa yakho ufuqele umgabeni ezimbi. Nguwe futhi okubulawa kwabantu bakithi wena mnankaga wena. Kanti ufuna nebantwini bakithi mnankaga. Into ongasitshela yona nje iyi-one nje ukuthi yini abantu abakubonelayo wena abantu bakithi. Hayi, kwakuthi wena sebethe bafuna ukuphuma eZimbabwe kwakumele ubabize uhlale nawo phansi ukuthi madoda sebefuna ukuphuma eZimbabwe sizathobani. Ungathembisi ukubulala sonkulunkulu wena awusabeli nje.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika, kulabantu abalichumi abadutshulwe bafa kwenye indawo ephatheke ngezomgido esigabeni seCalifornia. Umsolwa ongumhlobo weChina ubikwa engene eStar Dance Studio wahaza inhlamvu ezibulele abalichumi kwalimala abanye njalo abalichumi. Umuntu lo uthe eqeda lapho waya kwenye njalo indawo yezomgido iMonterey Dance Studio lapho alwisane khona labantu makhaza bamthathela umbhobho wabaleka wayazivalela emoteni yakhe lapho atholakale esefile ngemva kokuzidubula. Amapholisa athi awakatholi isizathu sokuthi kuyini okubangele ukuthi umuntu lo ongakaqanjwa igama enze lesi sihluku. Ukuhlaziya lesi sehlakalo siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Ye, kanti kuleli lizwe into le yokuthi abantu bengaphilanga kahle lapha ekhanda kumbe engqondweni okuthiwa i-mental disease kukhanya into enkulu. Ngiyangikhulume lapha lomunye umfowethu uMlingo lapha e-North Carolina. Lathi esafika lapha siyasibone abanye abakithi bethi sebelapha sebengani elizweni okugcwela imisebenzi lana ubona umuntu esehluleka ukuthi asukume ukuthi azivuse lokuthi enze ulutho. Ukusubona ukuthi nokulento lapha engqondweni. Lapha eMelika ingane ulesikweletho lomuntu ingane kalizwanani impopo mningi and lalabo abangani they are aggrieved basuka bese bethatha impopo bese bephombuka yadubula. Khona nje okuyabe kutshengisela i-mental state ukuba ungazubone usucina umngcele unalo usuweqa ukuthi ususuyathatha impilo zabantu. Ubona ungasela ndaba kusho ukuthi hhayi ekhanda kulezinto eziyabe sezingaseright. Khona nje isibindi sakhona unless uma uyi-trained soldier but la i-trained soldier angithi ayiphunga ungena nje ebantwini. So no, into ye-mental disease into sibili ekhona lapho.
Bakhona abathi okuningi okubangela lokhu kwenziwa ukuthi bona labo ababe bephatheka kudlakela lolu ngabantu abayabe bengani abaphilanga kuhle engqondweni. Ubona kuliqiniso yini lokho?
Imbangela iyodlakela kanti asoze wazi elizweni leli elingaka eligcwele okungalalwayo ogcwele lempopho yakhona and abantu baningi kodwa amanye ama-states ikakhulu ama-red states yikho akusebenzisa. That's why the amaningi are rushing to pass ama-gun laws njengathi thina lapha e-Indiana you don't need a permit anymore ukuthi uthwale umpopho lobu ufihlike lokuzithwalele akuselamthetho okwalisayo khonokho and sike saba lo muntu ozama ukudubula abantu ngale mall khonapha e-Indiana bekuse-New Zealand. Omunye undoda la obethwele wahlwamthatha undoda lana wamdubula. Yikho abakusebenzisa ukuthi relax ama-gun laws whereas abanye bathi they must be made more strict. Asazi ukuba imbangela ingabe iyini. Abanye bathi yibuningi bempopho yona iminingi sibili kodwa okuningi ngaba ukuthi angazuthi umuntu yabe usekutheni.
Lo ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ese-Indiana. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa mahlayana njalo besethuselwa lanxa ukhetho soludumela emansumpeni. Inhlanganiso ezimela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi kumele abeZimbabwe bahlanganise amakhanda baphume lesisombululo kudaba lokuhlukuluzwa kwabavela kwamanye amazwe ezibhedlela zakwele South Africa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibane njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Igama lami ngu Chris Gande.